Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 6 kuMpandula 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Lamemetheka igcwane le COVID-19 eZimbabwe.
Ukakathesi abantu babona ingani ithule kodwa hayi ikhona yamemetheka ebantwini.
Amasotsha abulala abantu ababili abacatshangelwa ukuthi badubule isotsha lava eJivu izolo.
Amapolisa akathesi asetshela abantu laba ama-suspects.
Izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa lezebandla le-African National Congress zikhangelwe ukufika eZimbabwe kusukwana ezilandelayo.
Labo ababuyayo bazothola iqiniso elikhona okungalokho kwenzakala eZimbabwe.
Sokulo mnyaka wabhubha owayengumongameli uRobert Mugabe.
Umgabe thina kasiyela ngalokho usitshela uhlupho bayo lokhu likhontinua siya phambili.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi badinge uncedo ezibhedlela bengezwa imizimba yabo ibuhlungu. Ngesikhathi ilizwe leZimbabwe selilabantu abafika phose inkulungwane eziyisikhombisa 6837 abahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kunani leli kulabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5345 asebaphepha kumkhuhlane lo. Abedlula amakhulu amabili 206 babhubha. Odokotela bathi kukhanya kulabantu abaningi kulezi nsuku abakhwehlelayo ngenxa yamakhaza, ngakho-ke kumele badinge uncedo ezibhedlela. Usikhwista Mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wenhlelo Empilo Hospital, uthi kuqakathekile ukuthi abantu badinge uncedo ezibhedlela nxa begula.
Insuku mahlabezulu kukhanya kuyaqanda. Eyikhoke umkhuhlane lo we-coronavirus njengoba uyi-flu uyamemetheka kakhulu ebantwini. Siyaxwayisa ukuthi laba abantu abangani bakhwehlela okwamagama engani abezwa kuhle emzimbeni wabo betshiselwa njalo basheshe bayebona bedinga uncedo.
Okwamanje ubona ngazani kuhamba njani xa sikhangele i-COVID-19?
Ikhona lokhu imemetheka ebantwini. Le yinto okuthiwa yi-global pandemic ayiphongusuka ebantwini ngoba ikhekheleza abantu, iyangena ebantwini ukuze isikhathi eside ibulala abantu, kumbe abantu abanye bazuze i-vaccine, kumbe abantu labana baze basile lowo mkhuhlane sugule sibantu sibaningi kakhulu. Lokhu saqalisa awukangeni kangako ebantwini. Masukhona abantu bazawubona ngoba umkhuhlane lo uyabulala njengoba sasho kakudala. Okwakathesi abantu babona ingani ithule kodwa hayi ikhona yamemetheka ebantwini.
Abantu sebelandela yini khonokelo bacebisa khona?
Lokhu kukhanya ukuthi hayi bayenza ovikorona befuqelana besenzani bephefumulelana khonapha nxa bemelele izinto ukuthenga kumbe bethatha izimali lezi ezivela emazweni kumbe besiye emabhenki. Abalaleli abantu angazi ukuthi bazabona ngani.
Usikhuthaza Mfundo Solwayo Ngwenya ngumqondisi wenhlelo Empilo Hospital. Sixoxe laye ekobulawayo. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezingamathumi amathathu 27 million asebehlolwe batholakala belo COVID-19. Sokubhubhe phose abayisigidi 880,482. Ibutho leZimbabwe libambisana lamapolisa sebebulele abantu ababili abacatshangelwa ukuthi badubule isotsha lafa izolo enkambeni yeChicken Inn Police Base eChivu. Isikhulumeli zamapolisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi abantu laba badutshulwe kulandela ukudingwa kwabo ngabezomthetho okwamahola phose alithumi lasikhombisa. Unyati uthi akwaziwa ukuthi abantu laba ngobani. Uthi bayitholile imibhobho yemihlobo yama AK-47 ebithathelwe uLawrence Mupanganyama loPeter Zirebo abadujulwe basenkambeni le yeChicken Inn Police Base. UMupanganyama lozirebo bakubutho le 21st reserve force esiqintini se Mount Darwin. Uzirebo ubiwa elimele kakhulu njalo usesibhedlela. Unyathi uqoqa ngalolu daba.
Amaphosta athanda kwasawuzula ukuthi ye amapolisa kathesi ase senabantu laba ama-suspects.
Ye singathi-ke kuhambe njani khona ngale e-Chicken Inn base?
Sisakhangela Dube ukuthi kuhambe njani. Impiko esinayo itshengisa ukuthi kulaba amandoda angu-2 amandoda lawa bafike e-police post. Umnye wangkhona wacela ukukhuluma lomsoja baya phandle bephenduka. Kwase wafika omunye futhi indoda leyi yase yadubula umsoja wase wafa yachaya njalo omunye bathathi umbhobho base babaleka. So sicela uZulu ukuthi bangafaki imiko ingasiyo ku-social media.
Usine Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa siqoke laye eseHarare. Wonke lokho kwenzakala ngesikhathi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa lezebandla le-African National Congress zikhangelelwe ukuthi zizafika kwele Zimbabwe kunsukwana ezilandelayo. Abanye bathi ukuxokozela elizweni lokuthutshulwa kwamasosha kungabe kubangelwa nguhulumende ofuna ukuvezela izithunywa lezi ubufakazi bokuthi abaphikisayo bafuna ukuhluthuna umbuso. Kodwa abakubandla le-ZANU-PF bayakuphika lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Belief Gawule okubandla le-ZANU-PF lomnumzana Washington Jamela okubandla le-ZAPU. UGawule usukula lingxoxo.
Ukubuya kwethula leli lithunywa ngumongameli we-South Africa eZimbabwe kuza nesikhathi esinjongo ukuthi kathesi nxa sikhangela yikuthi abantu laba ababuyayo bazothola iqiniso elikhona okungalokho kwenzakala eZimbabwe. Yibo bangatsho njalo betshele abanye ukuthi umumo weZimbabwe unjani. Ngibona ngani kuyinto eqondileyo kakhulu leyo. Kodwa laba abanye abasola abangani bazondile kakhulu abakhuluma nje okunye kwabo, hhayi abalindele kuqale leli qula leSouth Africa lifike lihlangane lawo amacele wonke lizibonele okuyikho kukhona kuground. Umumo yiwo khona. Ngibona ngani ngemva kwalokho-ke sebengakhuluma kabantu. Ngibona ngani yiwo umumo okhona. Kodwa-ke okunye njalo okunye okuqakathekileyo yikuthi thina sililizwe elizimeleyo, sililizwe elizimeleyo njalo ilizwe elizivusayo njenge-South Africa la ezimele layo. Kodwa ngale asitshelwa yi-South Africa okokwenza, kodwa siyamukela njalo kuncediswa yi-South Africa lapho kungabe sidinga khona usizo. Kodwa isikuthi sonke isikhathi kuyokathi nxa kungaba lolutho olukhona phakathi kwelizwe besokuthiwa i-South Africa izangenela, i-South Africa izangenela. Hhathi thina amaZimbabwenzi imithi esimele sihlale phansi silungise udubo lwethu esilalo njengamaZimbabwe. I-Polad ikhona, bona ngani yi-platform enhle yama-political parties. Even nabama-church wonke bavunyelwe bahlala phansi kukhulunywe kulungiswe udubo esingabe silalo njengamaZimbabwe. Udubo lweZimbabwe lulungiswa Zimbabwe.
Ye, siyakuzwa baba Gawule baba khonapho. Baba Jamelo uyamuzwa uyakhuluma umuntu omdala uhambele lusithe.
Yeah, kuyadanisa kodwa ngiyamzwisisa njalo ngisazi ukuthi akakhululekanga umnumzane uGawule ukuthi akhulume iqiniso. Iqiniso uyalazi, uyalazi kuhle, kuhle kakhulu. So ukuthi athi iZimbabwe lizwe lizimele lodwa, yeah, kuliqiniso kodwa-ke selehlulekile. IZimbabwe ihulumende yeZimbabwe siyahlulekile, ngingasakhulumi ilizwe li-right, ilizwe ngabantu. Kodwa obusayo ngohulumende, uhulumende usehlulekile. Abantu bagcwele eSouth Africa kule impact kwi-economy yeSouth Africa. So kufanele South Africa ingenele ngoba ukungahlaliseki kwabantu eZimbabwe bangena kwamakhelwana. So uma sebengene kwamakhelwana kumnikeza igunya kumakhelwana ukuthi akhulume ngoba sebesidla kuye phela, badla kuye. So into ayikhulumayo leyo ukuthi iZimbabwe yilizwe elizimele lodwa akusebenzi lokho. So into esebenzayo nawe uyakwazi kuhle nje ukuthi ukhuluma nje uzama usemsebenzini nje uzama ukuphusha ilokhuza inkulumo zezana. Kodwa-ke okusalayo sebehlulekile, ilizwe libehlule ukulibusa. Abafuni ukuvuma kodwa lilizwe libehlule.
Baba Gawule kuthiwa hayi sokwehlulekini lapha. Into ziyatshelela.
Hayi, umbono wakhe lowo kithi kuyavunyelwa njengomuntu laye njengesizabane seZimbabwe njengoba ilizwe laye lingelakhe ebe lo mbono onjengawo nalowo awutshoyo ukuthi abantu sebeyehlulekile. kulalapho kulocele la alisekelayo kodwa nje sikhuluma iqiniso kulokwehlulekiswa okukhona esikwenzelwa ngabantu bona abanye abafuna ukuthi be izinto zisale zinzima kuphela khona bazathola intshukutsha khangela ukuthi ade kusenzakalani insuku ezenzi leyo bona abantu ade behlanga bekhweza izinto befuna ukuthi uhulumente abantu bavukele uhulumente ayisiwo ukuthi uhulumente seyehlulekile uhulumente kayehlulekanga uhulumente kulezi gangi nje kuphela ezisuke ehlulekisa uhulumente ezingaphandle ezinye lazo ezingaphakathi komhlangano wethu wezanup f ezikhona ezisebenza lezi zida ezifuna ukuthi izinto zibe zimbi kakhulu ukuze khonokho kubathole kusasa bavuke besembusweni kodwa-ke nakunjalo i-South Africa iyakunanzelela khonokho njalo i-South Africa izaqondisa izinto ngokuthi ikhiphe izinto njengoba zinjalo loko ukuthi abantu sebeyihlulekile sekutheni hhayi kayisihlipho esingakhuluma ngako kathesi lokho ngoba yonke umuntu lomlando elizweni la yikho abanye abantu bethengisa ilizwe labo bekucela ama-sanctions ukuthi abe khona ukuze into zisale ziwomile elizweni ziwomela umuntu nje osestridini umuntu ohluphekayo ngokunjalo kathesi isikhathi sokuthi abantu befake abakhanda ndawonye balungisise okungabe kuhlupha phakathi kwelizwe layo
baba Jamela
ngiyajabula ukuthi umnumzane uGawule uthi silelungelo ukukhuluma into kuhle kuvela kuye kodwa-ke uhulumende wakhe akanikeze abantu ilungelo lokukhuluma akabanikeze ubukhuluma ngabo Hopewell nabanye bonke baphuma emajele bakhulumile akulanto abayenzileyo bakhulumile kodwa sebevele emajele so ukuthi athi sizahlala phansi sikhulume sodwa sesehlulekile kusukela ngo-1980
lapha sizwe umnumzana Washington Jamela okubandla lezaphu lomnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahluduna umbuso kwelemali bakhulumisana loZulu lehlanganiso ezizimeleyo ngokumele kwenziwe kulandela ukususwa esikhundleni kukamongameli Ibrahim Boubacar Keita ngamasotsha ebambisana nehlanganiso yeJune 5 Movement lezinye. Inhlanganiso ye-Economic Community of West African States ithi kumele kubiselwe umbuso kaZulu kungakapheli umnyaka. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngelifa. Kambe labo abangathadanga benzani ngodaba lolu? Silonkosazana Victress Matutu wezim imbokodo lo mnumzana Mqondobazi Magonya ingcwethi kwezamasiko esintu.
Uma kungela wili mfoka Mvelasi. Umntwana onguye omdala ekhaya la ongumfana nguyoba indlalifa.
So ke asithi ke unkosazana Madudu kona enje mana simuzwe. So wena ubona njani konoko njengoba awendanga kodwa ungaba lamantombazana kube labafana kume njani konapho nxa sokubuyile ungenzani ngoba phela usihlalela wedwa.
Hayi kutsho ukuthi mazokusiya mina njengoba lapho ubaba uMagonya ukhulumela ilifa elisuka emndenini olobaba lo mama labantwana bona kungcono ukuthi ma ngisabe ilifa lami ngilabe ngokulinganayo ebantwaneni bami ngilabo kulokuthi ngithi kulo mfana oyindlalifa ngoba umfana udla ilifa mhlawumbe ilifa likababa kubekela lapho ukuthi nayo indlalifa kababa le kodwa ma sengimama ngiyedwa nje angiboni ukuthi ngayitshiyela ilifa ngithi nishiyele indlalifa yami ngumfana kule kube ninginabantwana abanye abangamantombazane ngicabanga ukuthi ngesikhathi samanje kusakufuna lapho ukuthi umuntu ayibhale wili ngoba ma ngingahamba manje emhlabeni ngingelayi wili kuzangena le nto eshiwo ngubaba uMagonya ukuthi abantu bazovela bathi hayi ngoba umathuthu uhambile emhlabeni kunabantwana bakhe abangaka akathiyanga wili hayi imnotho wakhe usala kondlalifa yakhe kuyikuthi ngumntwana oyeni ongumfana omdala uma kuyikuthi angiyibhalanga iwili yikho ngithi kungcono ukuthi siyabhala amafa sizama ukuthi uma sisaba sabela abantwana ngokulinganayo
ye magonya umncedisa umama lapho enzeni xa ukuthi kungehla ubobi lobo
uyabona into okhulu ngumama ibuhlungu kakhulu kuvuka mdlelasi ngoba kuyazila ukuthi umuntu engumama aswele umuntu ongubaba empilweni ngaphandle nxa kuwukuthi engumfelwakazi naye umfelwakazi oseswele umuntu ongaba ngumfowabo womkakhe ongamngena kodwa-ke njengoba nje sihleli lakho kulezi nsuku kunje lesithembu kalisikhuthazi sokamele ukuthi sidinga amaqhinga okuthi singaphila njani nezehlakalo ezifana lezokuthi umuntu ongumama ayetshona ethi etshona eliqembu elizimeleyo ezela abantwana ukuthi yena ilifa lakhe lidliwa ngubani angiboni ukuthi umahluko ukhona phakathi komuntu ongubaba lomuntu ongumama uma ebantwaneni bakho bunabo bazekeyo ekhona umntwana ongumfana nguye umntwana okumele ukuthi abe yindlalifa yakho lowo kodwa-ke ngaphezu kwakho konke Mthembu kumele sizwisise ukuthi kanti yona indaba yobundlalifa-ke yenzelwani njalo kuyabe kukhangelelweni nxa kuthi umuntu yindlalifa akusuye wonke umuntu owelwa yinkatha ukuba yindlalifa isikhathi esiningi
ngiyakubona ukuthi nginabo abantwana bami bangu-5 njengoba betsho angeke ngize ngithi vele ngizoshiya ngithi indlalifa ngoba lo umbhekile ukuthi hhayi angeke aze asale gcina laba abanye kodwa futhi ma sikubheka kahle yikho futhi okwenza ukuthi abantu ma umuntu lithiye ebhale iwili wathatha imnotho wakhe wabeka ezandleni zesigcino kumbe ezandleni zomunye ophakathi lapho kusuka khona futhi izimpi abantwana sebesilwa bebangalokho lo mdala uzathi mina ngimdala
hayi-ke udaba lethu luma lapha kwalamhlanje besixoxa lo nkosazana Victress Mathuthu wezimi imbokodo lo mnumzana Ngqondo Bazimagonya ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphiliyo ngeviki ezayo
sonke
isikhathi sohlelo lwabasakhulayo
Yebo, mthokazo muhle zimbabu muhle. Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Gove. Namhla kuhlelo sixoxa lomthabisi Onias Ndlovu umsakazo weOnVTV. Sixoxa ngohlelo lwabo lwePink and Purple oluthinta indaba ezimayelana ngokuthuthukisa abantu besifazana elizweni. Ndlovu ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okunenge mayelana ngomsakazo web on VTV
sawubona Mike siyabonga ukusamukela ehlelweni lakho lolu ngamafeatures singathi iOnV TV inkampani esakhulayo ebumba inhlelo lemidlalo kamabona kude esingathi thina ngama talk shows lama drama sesike saba lemidlalo esidlale ku ZBC njalo yazodlala la ku internet siphinda njalo sisebenze lama company angathi asekhulile lapho esivancedisa khona ngama services emedia esingathi thina i media consultancies silenhlelo ezifana labo Pink and Purple esiyadlala ku-National TV njalo khathesi isidlala la ku-internet via YouTube
siyabona ukuthi lisanda ukwethulela uZulu i-season 2 yohlelo lwe-Pink and Purple oluxoxisana ngendaba ezimayelana lokuthuthukisa abantu abesifazana kuqakathekile okungakanani kini njengomsakazo ukuba lohlelo olukhangela indaba ezimayelana lokuthuthukisa abesifazana
kuqakathekile kakhulu kithi ukuthi sibe lenhlelo kubomabonakude kanye la kuradio ezikhangela ukuthuthukiswa kwabantu besifazana esikhathini esiningi singananzelela kuradio la kumabonakude ku-TV lapha sithole ukuthi bekule low participation yabantu abangomama sisiba labantu abaningi abesilisa betholakala be-interviewa kuma-radio la kuma-television lapha kodwa singaboni kakhulu abantu besifazana nganazelela njalo ukuthi ekusebenzeni kwami okweminyaka engabidlula 5 le organization ekhangela omama ku politics sanazelela ukuthi abanengi omama bayakhala ngokuthi abala ama space or izindawo ku radio la ku TV lapha abangenelisa ukuthi bekhuluma imibono yabo njalo bezwakale labo njengabantu abangomama abale imicabango ye-HNU so sabona kuqhakathekile kakhulu ukuthi senze uhlelo loliphinge emphepu ukuthi lukhangele kakhulu abantu abangomama ukubathuthukisa lokubanika njalo indawo yokuthi bekhulume imbono yabo lathi sizwe imbono yabo eGNU.
Kubala abantu abasakhulayo abaningi abesifazana abayenza umsebenzi omuhle kakhulu abaphumelelayo emphakathini abafisa ukuba yingxenye yalolu hlelo. Nxa befisa ukuxhumana lani kumele bayephi?
Ngiyavumelana lawe kakhulu lapho ukuthi kulabatsha abaningi abesifazana abenza imsebenzi emihle kakhulu. Laba balesifiso ukuthi baze ehlelweni lethu ku Pink and Purple. Bengasithola ku Facebook at OnVTV njalo bengasithola mhlawumbe la ku YouTube lapho sibeka khona inhlelo zethu under OnVTV abangabe befisa ukuxhumana lathi bengasithola ku email address ethi onv.net@gmail.com i-email njalo ngiyaphinda it's onv.net@gmail.com bangaxhumana lathi nxa befisa ukuthi mhlawumbe siba invite kuhlelo lwethu njalo sibonisane ukuthi singancedisana njani ukuthi sibanikeze amathuba kuhlelo lethu.
Mthabisi Onias Ndlovu womsakazo we OnV TV siyabonga ngokungena kuhlelo Mthabisi. Mthakazo omuhle sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu labasakhulayo silugqiba lapha uhlelo. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha uhlelo The Connection 8 to 9 p.m. Zulukandaba lapha emsakazweni weStudio 7. Olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMaigove. Mthakazo omuhle zimpapo muhle sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe ungadini lokusasa. Siya sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami linkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thande Kosintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Namhlanje ngelizwi lethelphela encwadini yokuloba kwamvangeli uLuka isahluko sesithupha siqale kuyindima yesithupha sihuma endimeni yesikhombisa. Inhloko yendaba ithi uJesu uphilisa ngesabatha kufundeka kanje. Wathi ngelinye isabatha wangena esinagogeni wafundisa. Kwakukhona umuntu lapho osandla sakhe sokunene sasishwabene. 7. Ababhali nabafarisi bamqaphelisisa ukuthi uyaphilisa yini isabatha ukuze bathole ukumbeka icala. Zihlobo ezithandekileyo. Lapha sihlangana le ndaba uJesu esiyangena esinagogeni lapha esiyafundisa khona abantu indaba ezinhle zokuphilisa inyama lemiphefumulo yabo. Kuthiwa phakathi kwaleli xuku elalikhona lapho esinagogeni kwakulababhali labafarisi abathi nxa uJesu engena kabazange bakhangele ukusiza lo umuntu welisandla ekuthiwa sasishwabene. Bona bangena bekhangele ukuthi uJesu uzakwenzani kulo muntu olesandla esishwabeneyo kwisabatha. Lizwisise kahle. Kabazange bakhangele omunye wabo lo owayehlupheka elisandla esigogekileyo. Bona into abayikhangelayo yikuthi kambe uJesu uza kuthini ngomthetho kaMosi lo wawusithi abantu ngesabatha kabaphumule bangenzi lutho. Ekuthiwa babeqaphelisa ukuthi uza kwenzani ukuze bambeke icala. Umuntu lo wayedinga uncedo lokubana laye aphile impilo engcono efanana leyabanye abantu abelakho ukusebenzisa isandla sakhe esenza imisebenzi eqondene lokuziphilisa kabazange bake bakukhangela konke khona lokho bona asizwa ukuthi babe igogeke ngapi ngaphandle kokuthi mhlawumbe babe gogeke engqondweni bona abakukhangelayo yikuthi uJesu uzakwenzani ngesabatha babe khangele ukuthi bambeke icala angenza into ezasiza lesi sidalwa sikaNkulunkulu esasihluphekile esasidinga uncedo sisiza esinagogeni empelini ukuthi laso mhlawumbe engxenye singadobha uncane njobo wayigogekile engxenye ngumuntu wayephila ngokucela ukuza kwakhe esinagogeni wayesenzela ukuthi mhlawumbe laba abalezandla ezimbili laba ababhali labafarisi okwakuyizikhulu phakathi komphakathi bangamsiza kodwa laba abantu kabazange bakucabange bona ababhali labafarisi bathi bona bakhangelele ukuthi uJesu uza kwenza nesabatha ngababhali labafarisi phakathi kwethu abakhangele belalela amazwi abanye abantu endaweni yokuthi bakhangele ukuthi bona bangadlala ndibabane ekusizeni abanye abantu into abayaziyo ukusola lokwenameka abantu abacala bakhona abantu sengisho kuleli lizwe lakithi asebe sesaba ukuthi bakhulume indaba eziza siza abanye abantu ngoba bakhona abaqaphele ukubona ukuthi labo okumele libasiza abantu baza kuthini zihlobo zingkosi ezithandekileyo naka abantu ohlezi labo bazwele usizi
akuyiphethe mfundisi
asikhulekeni uNkulunkulu sinike inhliziyo lozwelo lokuzwisisa yokunceda labo abehluleka phakathi kwethu singanaki okuningi ngoJesu siyakhuleka amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Zintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo kwezomculo namhla silogugu moyo
Salbonani salbonani emakhaya igama ngugugu imoyo owaseluveve kobulawayo ugugu uqala ucule semncane esebenza eMchabeza High School apho bengicula khona lo Thembani Dube and then kusuka kwabe eMchabeza ngacula le brothers zam no sister wam ebesi group ebelithwalo naye Ablaze and then ngasuka njalo naya eHarare apho bengicula khona labaculi baseHarare abafana nabo Fungisayi o Elias Msako ukuzinya kujika o Bethani nabo Messi ngaqala ke kwenze yami album eyaqala bithwa yona ngu Nero Parashe ngayenzela ividiyo and then yesibili ibithwa yona Eloy Eloy and then kwazothi ngo 2013 ngenza i-album ebithwa Unati engasazange ngikwazi kuyimaketha kakuhle ngoba bengisenziza apha eCape Town away I'm best okwamanje apha eCape Town ngirelease i-singles zami ezimbili eyaqala yona ithwa On My Knees ele video eku YouTube ungahamba ku YouTube yedinga ugugu imoyo usubscribe like comment uzoyifumana pa i video and then bese kusithi i audio yona ayikabi online kodwa izoba khona ezilandelayo ingoma ethiwa ngiyabonga those are the singles that I have for now up in Cape Town I'm singing with abaculi base Malawi Congo South Africans yeah baninzi Nigerians just trying ukuthi ngifunde okuningi ukucula labantu abathile and God has been faithful ku journey yami I'm a worship leader as well a ship gets Citadel Church yeah so I thank God for everything and ngendlela angiqhubhe ngayo kwaze kwala Thank you so much for your support, balaleli. Yalanli sekela, yalanli subscribe, yalanli commenta. Ogwa manje, ukuku uti papai, and God bless you.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo lamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Wolivalisayo ngoKipstube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.